hambile safika esikolo sengwenya eJonthalak sisebenze labaphathi besikolo ukuthi sisizane ngesimo abakiso sona. Into esiyenzileyo sihambise ama snapsack packs ukuthi bekwanise ukuthi nxa kungena izimoto bafefeze, kumbe nxa kungena abantu bafefeze kubulale leli gciwane ele COVID-19. Njalo sibanike i-all purpose cleaner ezingu 10 by 5 liters apho on daily basis bebe clean up disinfectwa ama classrooms yakonke lapho abantu abahamba khona, ama dormitories abakhona, ngoba kutsho ukuthi limit eyokusebenzisa ukubulala leli gciwane nxa abantu bekoroba be clean ama rooms abo iyabe sifunakala siba mningi ngelanga langenangayo, yikho sibanikile. Njalo sibanike lama sepa lama toothpaste. Njalo sananzelela ukuthi abantwana bangamantombazana bangadinga impahla zabo singathi ngama sanitary pads, sibanika ngu 96. Sabanika njalo lamabhakethi okuthi bekwanise ukugeza behlukanisene lokugeza izandla. Njalo silosizo lokuthi abafundisi bakwanise ukukhulumisana labantwana abaaffected befonele khonapha kumatitshala asesikolo be-office psychosocial support, ngoba siyakwazi nxa sokuthiwana selivalelwe esikolo lonke litholakale lile COVID, abantu valo ingqondo yabe sididene, kuyabe kudingakala i-counseling. Njalo siyabonga ukuthi amatitshala lokhu ekhonapha anenika i-support njalo kulabempilakahle abakhona abakhangele lesi sikolo. Sivaliwe, akuvunyelwa ukuthi ungene loba kumbe abantu baphume phandle. Thina i-donation yethu siyenzeleke egedini khonapho phandle, sibanikeza sihamba labafundisi.
Siyabona ukuthi inani labantu abathelelana i-COVID-19 lalo liyaqansa kulesi sigaba se-Martinorth. Anjani ama quarantine centers khona ngapho, njalo liwaphathisa ngani?
Nxa sikhangela iMathebelele North besisizana thina le quarantine center esenyathi, sibanikeza imatras, sabanikeza imithi yokuthi bekwanise ukuklina indawo itshona ihlanzekile ibulala lamagciwane. Njalo sabanikeza amasepa lakho konke okungadingakala ukuthi kusetshenziswe ngabantu ababe bekhonapho ebubi. Sabanika lamabuckets njalo sathiya lalokho okusetshenziswa ngomama ama-sanitary pads ukwenzela ukuthi laba ababuyayo bekwanise ukuwathola. Siyakwazi ukuthi abantu ababedlule ePlumtree kumbe eBrightbridge be-Andimathebelele North abaningi babaletha lapha ebubi eNyathi center kuqala babesiwa lasemabhikwa esikolo, kodwa abaningi sebelethwa-ke ngapha. Kanjalo lapho eLupane isibhedlela seSt Luke's laso besilungisa sibanikeza abangabe kudinga. Siyananzelela ukuthi udubo solusiba khona kathesi ukuthi sesiba labantu abaningi abavele eGoli ababebuya ngapha besiza eLupane kumbe besiya eNkayi kumbe besiya eTholotsho, ababuya bedlula ngendlela kumbe ngendawo ezingekho emthethweni. Njalo sesisizwa ama-report ukuthi baningi ababuya lama-certificates angaveli kudokotela, umuntu engahlolwanga, ukuthi lamabhasi amanye abuyayo asesithi wona hayi siyakwanisa ukulinika ama-certificate. Sibona lokhu kuzaba ludubo, njalo kuzaqhelisa inani labantu aba-affectwe yi-COVID.